indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejana njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhonise kulokhu kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi ziyarolawasayi. Ama-national executive, they forced us ukuthi simkhisele umuntu lo asisamfuni, ulande ukuzasixabanisa.
Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo umnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapha ngubhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola i-support yomhlaba wonke, indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala.
Abahlaselwa ngombhuqazo wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhomisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebeleland north indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba, ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni, kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli weMathebeleland South kudale lesenethi unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front, umgcini sihlalo walo unkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexothe umkhokheli wabo umnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare, lapho umgcini sihlalo we-MPF unkosikazi Sandimoyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowayengumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMtiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign. Engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba namatsotsi, sesingasathola ukuthi sekuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhonise kulokhu kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi ziyarolawasayi. Ama-national executive, they forced us ukuthi simkhisele umuntu lo asisamfuni, ulande ukuzasixabanisa.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMtiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMtiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa unkosikazi Sandimoyo kumanyano we-MDC Alliance. U-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli zindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF.
We believe we are a people's party And such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakholwa ukuthi libandla labantu ungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le alliance kumele zithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli sithole imbono yabalandeli bethu esiwakhokhelayo
abakhokhelwa ngumthini laba baxwayisa abe MDC alliance ukuba vumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mkabe umgcini sihlalo wecele le NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Jameson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kamxotshane ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye buza ebantwini ukuthi kambe ngabe kumi kuhle yini abantu babese bekhuluma silama structures kulama branches kulama districts kule province so umuthi babuyele ku province province ayibuyele kuma district idistrict ibuyele ku branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala ke right ukuthi khona silethekele nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hayi singaxotshwa kodwa kathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we-MDC alliance engumkhokheli webandla le-MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ngalolu daba.
Umthiniri lokhu ayinani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ukuthi yena wagadi imoto vele engazithi iyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe isidrive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe ukwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso yinto
kuyamalisa ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugcone nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebethika bafuna ukuthi benenze isekela likaJamisa sokuthi kunolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace iyathi ibole khonapho so kuyamangalisa ukuthi bangathatha umdimiri umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdimiri kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe bizibeze anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu abantu bezimbabwelo Grace
bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubona ngani kungaba liqiniso yini
umtiniri lo laye unganike asathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-MTF asizange sambona ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezimithi ngoba kutazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa Abahlaselwa ngumbhuqazo weGugurahundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala. Kubika intatelizini laba yethu uBathabile Masuku.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eNational Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso yeHabakuk Trust ngenjongo yokuthi abasila labathinteka ngumbhuqazo weGugurahundi baxoxisane labekhomishini yeNational Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lweGugurahundi. Omunye wabasindayo kulesi siga unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi ikhomishini le isebenze ihlangene labantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe
ngabe ba invite some independent people babuye bezokuncedisa so that lathi sibone ifairness yabo.
Umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi siga abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe.
Sifuna ukuthi commission day ivume ukuthi kwayenzakalayo lapho ngumbhuqazwe. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba le ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe. Abangafuni ukuvuma amacala abo bejele, abavumayo yibe singabaxolela.
Ukomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lwegukurawundi lungaphathwa njani.
Ngayisikho ukuthi silanduzwe impoza but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo sikuimplement as part of iprocess yangona yehealing. Ziningi izinto abazithileyo, siza kuyahlala phansi nochairperson wecommission ubabuselunare sicubungule indaba yangkhona.
Iningi labakade bekulomhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende yikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela. Ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi, iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulungwane ezedlula amathumi amabili. UZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebeza kwedlula emhlabeni kulokhe kungakenziwa lutho. Ikhomishini ye-NPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe-strategic plan. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashwingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esizabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. UChamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisa isigaba seMashwingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uvikwa engasabanga lo wakhe umhlangano labalandeli bezanu PF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxe lomnumzana Dube Mkomwe isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okufunda uChamisa ukuthi ngiphakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yeZimbabwe ngoba siyabe sifuna ilizwe lesilile-38 years lifile. So ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki okunye singabe sidawuta but ambona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma lukaChamisa ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilanguage ama-politicians kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani.
Ngezinye indlela awulathemba lokukhulunywa ngumnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance.
ya I think the temba ngoba yabona umuntu ngoba sina sisebenze kakhulu lo babo mokhenzwa kirayo wasiyayo ngoba sonke sasire temba kuye abanengi sangena MDC ngenxa kababo mokhenzwa kirayo uchamisa ungakagira even la ngendlela athethe ngayo ipower yakho ukuthi abe nguye abe ngupresident we MDC thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli chamisa asisoli makuthi kodwa sisola isystem ngokwenza kwankona ngoba isiyo FDC esiyijayeleyo thina omkhombothi esagena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesinabantwana lathi
sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva liyakukholwa lina lokho ngelikubona
ya kungenzakala ngoba ungakhangela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulapho sekulokucatshela naphakathi into abazivumelanayo beqalisa umongameli umkhuswakile engakafi ukuthi bazasebenza msiyane ayisikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye owalshmancube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye otshamisa lobe sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali so kuya kumangalisa ukuthi laphana belwisana lo makhuphi umakhuphi esithi yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba owalshman kalabantu ngoba ungakhangela owalshman abo-tendaibiti kimi njengomkombi wedube osesebenzela ibandla le-FDC badinga umsebenzi.
Umnumzana Dube Mkombwe ngwe MDC thi kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7. Umeli weMathebelele South edale leSenate unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. Umamlotshwa ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakali ukuthi udliwe yisifo bani. Umufi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo. Yena othi vadabukile njalo vakhala ndawonye lomteni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba ukomrade Sithembile Mlotshwa ube ngomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokukhipha abantwana besezimbabwe ezigqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sitshiye ngobama uTsvangirai akusukuzatshana nangu naye uSenator Mlotshwa sehambile. Amagama yiwo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhabeki lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu ngegumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi lento ayicabangileyo ayicubungule hayi wawungamtshintshi ungaze umthethisi okunganani wawungamtshintshi nxa ezithembi ukuthi lokho into engihamba ngakho wayengumuntu ohlale bobotheka nje abakhona nje kubobotheka kuphela namhlanje asakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebelele South abeyimela njengosenator ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kulamagama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu ukuthi iMathi South kayisozibe iMathi South ingavela onabo Sithembile Mlotshwa.
Unkosazana Tabitha Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Ku-Livestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edale lephalamende avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF leMDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilitshumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sivuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu basemathebelele North indlela abebekade bevota ngayo ibi posa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district. Kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukisela ngokhetho luka-2005 ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zemathebele North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi. Sikubone lokhu indlela abantu bemathebele North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqindi ezinjengecholocho imguza lebubi azikacaci ukuthi zizahamba kanjani, ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchwekhaya Nketa uthi isabelo semathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka. Ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhanyelwa ukhetho lokudinga umongameli imathebeleland iqakathekile kakhulu.
Imathebeleland North I think ama-problems akhona angalayahambelana. Iwakhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces bose ngemidlabo ye-population yangkhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Matebeleland North Province amika nje kathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho eMandebeleni silezigaba ezilichumi lantathu ezibalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuwoza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaswanda uhamba loTsungai Sikirai yena otabuka kwaBulawayo kodwa osecula ekwelebhilithani.
Utsungai waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabosichikicha, amabhiza lentshongoyo. Esese umntwana wesikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi unesinye isipho esikhulu sokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilani ngomculo wakhe. Siyamamukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo kulapho engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngikudrama club nekwaya. Vele bengithanda into zokuhlabela nje bekuyinto engithanda ukuyenza. Njalo ngiqalise ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
Utsungai usebenze nabahlabeleli abathize kweZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngithe ngiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abedinati, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala e-England okuyikho lapho engibase khona, lapho engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade o bazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami Urova Ngoma.
Luhlelo Woza Friday balaleli. Le ntombi yakwaNtuthu ziyathunqa uTsungai yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kwelebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi ukusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Into nje lengayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe xaxa in terms of ama-levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo lilinde ngoba kuyenza okukhulu.
Idlalathe lakhe lakuqala lidla amalangabi yena olibiza ukuthi Rova Ngoma Chaingoma. Ngizalothi mfakeleni izandla phela balaleli ngokulithenga leli dlalade.
Ingoma zonke lezi ziyatholakala, ziyatholakala ku-iTunes, Spotify, oDeezer, oGoogle Store. Or nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayosearcha uTsungai Sikira the physical CD, akhona lapha e-England atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku-Instagram @TsungaiSikirai.
Siyabonga Tsungai ubekuhlelo Woza Friday ehamba letshahelidala uEzra Chisaswanda kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.